hayi siyathaba kakhulu, sithabele kakhulu ebuseni sisizwa ukuthi Supreme Court isinqume ukuthi thina abe-Diocese of Harare CPCA yithi sibili abogqoko abanikazi bempahla yonke yamasonto wonke awuyangidle church ku-Diocese Harare kusithokozisele kakhulu. Kendlalela ngishothwa i-judgment le iqala ukusebenza khonokho nje ngemva kokukhitshwa kwayo okuthiwa with immediate effect.
Selikhangele ukuthi kwenzakaleni, kuyini ikakhulu okumqoka ngalesi sinqumo
ukuthi siphindele emasontweni ethu siye khonza khona. Ngiyazi ukuthi namhla ngemini yantambama iziphathamandla zethu bezihlangana ukwenzela ukuthi zibonisane ukuthi ngemva kwe-judgment siza kuthini kithi thina abalandelayo abakhonzako bekuDiocese of Harare CPCA. Yikho-ke siza kuzwa-ke izinqumo zabo namhla ntambama kusasekuseni ukuthi basitshela ukuthi sikuhambise ngandlela bani.
Kule mpahla zaleli bandla lalisithi okunjengezimali lani ingxenye aliseyiko kuthola.
Senze abakhulu asifuna kuyo phambili, kodwa imiqondo yonke leyo oyibuzayo sizayithola kubakhokheli bethu ukuthi yini abaza kunquma ikakhulu emhlanganweni lowo abawenze ngemini yantambama ukuthi babonisane ukuthi yini abazasitshela khona ukuthi njengoba leso sinqumo sesiphumile kwi-Supreme Court kumele sikuhambise ngalindlela lalindlela. Ngizwile nje ubhishophu uGandia ekhuluma ukuthi kuzalela ukuthi kwenziwe amalungiselelo aqondileyo ukuze sibuyele ngemfanelo emasontweni ethu. Yikho-ke lezo zinqumo yibo abazasitshela ukuthi sizawuhambisa ngalindlela silandele siphi izibanga sibe sibuyele khona. Xa kubuyelwa kusasa kumbe kubuyelwa ngempela viki, konke thina siyakwemukela ngoba isinqumo sicacile ukuthi hhayi amasonto la ngawethu, so elikulunye ihlangothi.